nakutsho ukuthi kono kuyana nje kodwa ukuthi sathi okokuqala enyekeni eminingi iphumele phandle yathi yona ukhethwa angihanyiswanga kahle ngoba vele inketho eziningi zakuleliya lizwe angihanyiswanga kahle kusukela ngo-1980 kodwa kuyaqala ukuthi sathi ingakwazi kwe-AU iphakame iphumele phandle ithi ukhethwa angihanyiswanga kahle lokuyana sesingathi thina yi-starting point ukuqala kokuthi i-SADC izwe izikhalazo zabantu bakuleliya lizwe laseZimbabwe ukuhlukunyezwa kwabo nokubanjezelwa kwabo. So kukubo-ke abantu bakuleliya i-civil society yabo namabandla aphikisayo lomphakathi walo jikelele ukuthi uphakame ulwele inkululeko yawo. Ayinawo amandla amaningi i-SADC engawenza engawasebenzisa kumbe engakwenza ukuthi itshintshe umumo wayo laphaya. So kusebantwini bakuleliya civil society organization lama-opposition political parties ukuthi baphakame-ke balwele inkululeko yabo. I-SADC sikulamasango.
Baphakama beyilwela njani leyo nkululeko nxa ungachasisa khonapho Mpofu?
Inkululeko ilwelwa ngendlela eyodwa. Nakuthe kwavaleka amasango okhetho, kwavaleka amasango enkulumo, kwavaleka wonke amasango okuphikisa ademocratic, alegitimate, ahloniphekayo. Kumele abantu bahlokome baphakame bethi singeke siphile kanje. Konokuyana okwenziwa ngamazwe wonke nxa elwela inkululeko, kumele amaZimbabwe aphakame alwela inkululeko yawo. Akula SADC, akula AU ezobalwela. I-SADC izongena, i-AU izongena, ne-UN izongena, abantu sebephakeme balwela inkululeko yabo. Inkululeko ilwelwa ngendlela eyodwa, abantu bayaphakama bathi asidli ukudla kwantambama kungalunganga, asidli ukudla kwekuseni kungalunganga. Akula lutho oluzahamba kuleli le ndaba bayingalungiswanga.
Ngamanye amazwi uthi o-CCC njengoba kuyiyo ekhala kakhulu ukuthi ukhetho kaluqhutshwanga kuhle le nhlanganiso ezizimeleyo sebengenza abakwenzayo kumbe kutshengisela kumbe sokumele babuyele futhi kusadak bathi hayi njengoba selivumile ukuthi i-observer mission yenu ngempela yathi ukhetho kaluqhutshwanga kuhle sokumele livizele ukhetho olutsha eZimbabwe kumbe kumele bahambe kusadak bethini khonapho
ku-SADC kumele babuyele kodwa kumele bahlokome kumele bakwenze kokubili nhlangothi zombili bethi bebhala izincwadi eziya ku-SADC labo bemlanda uhulumende lo wobugwelegwele obumenemene bemtshele ukuthi awungeke ubuze indaba lingalungiswanga o-SADC labo-UN labo-AU bangenela sokushumuntu bangenela izinto ezimile, bangenela zokulemibilo, bangenela zokulokuhlokoma. Ngaphandle kwalokho bangakhohlwa abaphikisayo namabandla azimeleyo angakhohlwa. Kumele abantu bakuleliya lizwe basukume balwele amalungelo abo, inkululeko yabo. Baphakame bethi sasingayihleli kuzukuleyo, yikhona kuyoguqukisa into kuleliya. I-SADC sekwenzileyo yikuvula amasango ukuthi sibonile siyavuma. Kodwa amaZimbabwe kusamele aphakame hayi sesingayihlela-ke inkululeko yethu ikona kuzoba nokuqala kokuguquka kwezinto.
Uchamisa njengoba sibona kulezi nsuku uthwaliswe nzima nguchabangu sebemxotshele amalunga ephalamende ubona esala umdlandla yini wokuthi alwisane lo mnankagwa aye kubosadak atshengisele ngapha ulwisana lochabangu futhi
ezabochabangu nezangaphakathi okuyikuthi kulenti yokulwisa ibandla elibusayo kulwelwa amalungelo elizwe kube nempi yombusa kahle phakathi kwe-CCP neyangaphakathi neyomndeni. Ochabangu bazama ukuthi bezibona kanti silwela inkululeko, silwela umbusa kahle, yindaba ngaphakathi kwebandla inkululeko ingekho lombusa kahle ingekho. Ngakho izimpi ezimbili ezihlukeneyo kodwa ezikhona ezizibhekileyo ngeyangaphakathi leyana yesisisiyo ukuthi sebekhona ngaphakathi abasolayo ukuthi kati umbusa kahle yindaba kungekho kuleli elilwela umbusa kahle yindaba kulokubandezelana yindaba kulokukhethana yindaba njalo kulokuhlukanisana i-discrimination lo mbusa kabi ithirane uku-impose ama-candidates lokunye ngeyabe yangaphakathi